Okokuqala, ungakunakeni esiyisisa kakhulu abantu bangaba abazebayo basibo bantu bakobulawayo babulawayo ngabantu bokuza ababuyayo bevele endaweni zabo bexotshwa khonale ngenxa yokuthi babevele bengathandi ibandla lami elizalifeza so babuya bazohlala lapha abantubengakubona bafikela amamaketi bafika bainto amarumu abaseyazi bathenga nezindlu eyesidabhizo lapho kodwa balekelizondle bandlelani zebesibona hayi bhatshele egqokileyo leli ayisile ngabe egqoka lendizi siyabo ngotela sii hayi siyakuthanda but ngenxa yephati yabaseyisi ukuvotele mina kwenza ukuthi aya into abanganazelele ukuthi bona intuthuko ayibuyi ngebhathi lepati ayibuyi nganti intuthuko kuyawona bona umuntu omkhelileyo ukuthi akumele uyahamba ayedimanda intuthuko njengakho kungakwenza mina ngayiba ngithi bekube ngephalamenti into zocala ungane ziyaguquka lapho kobulawayo ngiyakhumbula ngingena mephalamenti sasingela cancer unit empilo laphana yayiseharare kupela eparinyata kodwa lapho isikhona isisebenza ngikhuma sokathesi even laba abagula ngemikhuhlane eziso ama-kidney sebekhona ukwelatshwa mahara ezibhedlela ezinkulu empilo la kuyi-b h laphana kuyimisindo esasiyenza siyibanga pho-ke wena ungathatha umuntu nje uvotele nje umuntu ngenxathi yona ngoyebandla elithize afike ngalazi naleli athula athi zwi ngubani ozayibisa intuthuko ngoba abantu imisteki abayenzayo intuthuko kayibiswa ngurhulumente just for knowing kumele kube nomuntu ozayikhulumela kufana nawe endlini yakho umntana lo umele ngasakutshela ukuthi baba kufunakala imali ye-trip yesikolo uzakufembela empilo ye-trip yesikolo emelihambe ukhipha imali awusozi kodwa nxa sekutshelile usungayidinga leyo mali umnike ahambe ekhiphini leyo
kodwa-ke nxa sikhangele isigaba semathebheleland south ibandla linye lona leli elezanu p f linqobile kakhulu kungakuhamba njani khona
anabona even bona ngale mathebheleland south ungakhangela kusemakhaya izanu p f ilidiliva izinto ezikhangela makhaya anti abona izanu p f ingatshiya abantu emakhaya ngale abantu into abayikhangelele yikulima kufuna iinkomo zabo bephila impilo besiya phambi besenza njani izanu p f babanika abantu umhlaba njalo iyalandelela mnyaka nomnyaka isiyameka shure ukuthi kona iyabanika abantu inhlanyelo ama-fertilizer ama-diesel ukuthi belime benzekonke lokwana sokule khumana agriculture futhi encedisayo so umuntu lapho ezimabhekanazelayo uvota ngokukhanga kuthi kona mina engufunayo engufisayo ngiyakuthola na so labana emakhaya into abayifunayo labayifisayo bayayithola then kube sokuya ngapha emadorobheni abantu bafisa lokufuna imisebenzi and abayitholi so sifike sithi hhayi izanu p f ye kulele industry nawo zasuke siyivoteni labo abe-mdc bahambe bekhuma njalo besithi kona votelani thina sizanivulela ama-sektari lawa sizanivulela ama-industry lawa kodwa bavotela from 2000 kuze kube namhlanje abazange bevule ngitsho one sektari abavulanga ngitsho one industry into engiyaziyo abayenzayo bahambe baye emelika bacela ukuthi kona fakani izithezizo ezibapha lapha ezinti kona sikhiphe uhulumente lowo but izithezizo lezisazi bona bezinga-afekthi uformer president umgabe bezingaba-afekthi bona even ozelethi babasakerayi bazezingaba-afekthi owazingetshamisa bazezingaba-afekthi ucurrent president esibaba umnankagwa ku-afektha uzulu ophansi nguye ozwa ubuhlungu bezithezizo leziya so nxa wena uthumela abantu izithenziso amina uthumela ilizwe lakho isithenziso besokuhlupheka abantu ungumkhokheli onjani
manje-ke nxa sikhangela elakusasa ubona ungani abantu bazagcina bephaphama na bekhangelwa umuntu ukuthi ngonjani simvotele kulokuthi bakhangele ibandla
yisifiso sami ngilaso sona leso ukuthi khona one day ngabe abantu bezimbabwe baphaphama bavule kamehlo nengqondo ukuthi bemuntu hhayi yithi esizihlele emuva sodwa ngokupho kufaka umuntu nje umuntu nje owakazi endlela edlukuthi ikansela uzadefenda nencasoendaweni ezamaredsi nendaba zezindlu ngoba kakwazi yena kanandlu kabhatani maredsi kanaobligation ililoja nje ufaka ukuthi uzahamba bawukansela uyohlale emathembeni ekanseleni laphana urepresente izakhamuzi shuwashuwa kulento engaphuma khonapho ezizinto onesi sibili kumele sizikhangele sizibona ukuthi sizibulala sodwa nxa sokudeteriorata umuntu anavele kanaele ukuthi ona kumele ukuhambe njani kusuka napha kuya nga ngoba vele ngangazabe lakho khonokwa so wena usumfaka umethese umthwalo ukuthi ona ayi ukhangelela amarest ayukhangelela izinto ezinjalo enza into yena angakazabe lazo avela asingabe asindawo xa kunjalo. So ke ilesifiso kakhulu bana ngabe one day abantu bazavuleka amehlo nengqondo bebonda asikhangeleni umuntu izenzo zakhe bethi ngoba abantu abanjengamakhansela labo MP abantu abamele besuke ezigabeni elihlala labo. So ngumuntu omaziyo ukuthi hayi lo unje so lo unje hayi khona nxa sele bavotisa bafakile seliqala uma ngumsindo futhi hey asifuni ngasho ngamashona yelo kanti sibavotela beningavotile bevotela abashona khona anti belivotileyo sele ngikothi selula abantu bebevota bevaleka mehlo bevaleka ingqondo bebokuthi solongo sikhiphe izane iPF sifake eMDC kanti sebekhala futhi.